tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngontulikazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kamgcinisihlalo we MDC obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba we Harare izolo, usezathoniswa lamhlanje emaswingo.
Alright, sibili ngabe sithi khona khona uhulumende kumela kitsho ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulambaza kulamagetsi, le mali iyahlupha.
Lanxa impilo inzima lezinsuku, abasekeli bebandla lezanu PF bathi phambili lebandla labo.
Yini nje abantu sesithanda ukusona kuphela labo wasuka ikona sithanda ukuphilisa labo ngabe lawo uphilise bona sesiyafike ukubona nje izinto enhle ekhona ngithanda phethe lelo lokuthi oh inxa sengizele egcwele ngenzondo kuphela.
Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Sixoxa ke lamhlanje lo mnumzana Ambrose Sibindi.
Ngibona ngathi kungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthi ayi-all stakeholder meeting. Abiza ama-political parties zonke e-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe nxa ikho umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina engancedisa kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe.
Zonke lezo indaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC umnumzana Job Sikhala obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo, esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende, usezamiswa phambi kukamantshi emaswingo lamhlanje. Usikhala ubotshwe ngolwesibili phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi iMDC izagenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Amagqwetha kaSikhala akhala ngokuthi avinjiwe ukumbona izolo, amapholisa amhambisa emaswingo engaziswanga amagqwetha la. Abasekeli beMDC bona bake batshengisela phambi komthethwandaba weHarare izolo besola ukubotshwa kukaSikhala lonobhala jikelele ogatsha lwezabatsha umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena owetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USiziba yena ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba weHarare lamhlanje. Sebe sedlula amachumi amabili asebebotshiwe lonyaka kuphela ngecala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leMDC uNkosazana Kimberley Bebe.
USikhala noSiziba babotshwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende and bakhuluma umbono wabo ngoba abantu bayadubeka and vele siyakwazi ukuthi ngabantu abaku-opposition party. And i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluko and watshontsha lamavoti awe-MDC ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kukaSikhala noSiziba akukho right because uhulumende ulamanga. Mnangagwa behambe sithi yena sowatshintsha, ufuna ukutshintsha izinto, ufuna ukufaka idemokhrasi, kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokhrasi asayifakile. Ulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Ba-right sibili nxa besithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulambaza kulamagetsi, le mali iyahlupha, labantu baphumile emsebenzini. Manje nguhulumende onje nina lo ongagcini bantu. Endinto ebuhlungu ukuthi sifubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlula abantu abaphandla abadubekayo abangekho kuzana uPF. So mbone ngani ukubotshwa kwabo lokhu, it's unconstitutional, it's very wrong, it's deprivation of human rights. Kurongo kakhulu khona okho abakwenzayo.
Abanye bathe umbuso kaNangagwa mubi ukwedlula okaMgabe. Ungatsho njalo lawe.
UMnangagwa mbone ngani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe ngoba uMnangagwa ngumbulali. UMnangagwa baningi abantu abalokhu besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo like ama-trumped up charges against ama-activists. Lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa. Kulala abantu ababotshwa bevela ku-conference is it Bora Bora Islands asengikhohlwa ukuthi ngapi. Babotshwa bebotshela ukuthi babe ngama-activists nje babesiya khulumela nge-activism. So uMnangagwa is really bad when it comes to government. Izinto azikatshintshi, waqambela amanga, waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzatshintsha izinto, kodwa akulalutho olwatshintshayo. Futhi watsho njalo election, ukhetho lolu lwalungekho free and fair ngoba indaba yama-V11 form ilokhu ikhona phana, it's hanging. So uhulumende lo akarayithanga sibili, uhlukuluza abantu, uhlukuluza abantu kakhulu, abantu bayadubeka kulaluthola utshintshayo. Njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu, khange lomunye uminister ubanjwe le-25,000 cash endlini. Ambe shiya abantu bedubeka bengela mali, kodwa yini le mali yangkhona. Uhulumende lo urongo kakhulu and uhlukuluza abantu, uphethe abantu ngohluku.
Lo ke ngunkosazana Kimberly Bebe osekela ibandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Lanxa impilo inzima kulezi nsuku, abasekeli bebandla leZANU-PF bathi phambili lohulumende weZANU-PF. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma, njalo ongusomabhizimusi kobulawayo, waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalabo abathi kufanele uMongameli Mnangagwa achiye intambo zombuso adedele abanye ngoba yena usehlulekile.
Ubakhangela ezakhisa uMongameli uba uMnangagwa endlelile, usezamile ukufaka izinto ezitshengisa ufuna ukubana kube nobubele ebantwini. Usezamile zama-reforms, khangela u-ayiphasele ekhitshwe bona lababeni abemidiya. Usezamile ama-re-engagements, siyakhuluma sesikhulumisana nabo-Britain khona le, sizama ukukhulumisa nabo-America, into ezingikho ezenziwa ngesikhathi sikababa uMgabe. So konke lokhu ngama-pointers atshengisa ukubana uhulumende uzama ukuvuselela izinto. Kodwa-ke unfortunately sesiba nabantu abakwaziyo ukubana izinto zingalunga, bona bazala very irrelevant. Ngoba bona irrelevance yabo yini nxa izinto zibheda. So andabona umZimbabweni ungalungisa into yonke, ahlale ngihle thebenti zonke, ugetsi ebuya ifikele ingahluphi, ukudla kutholakala kuthiphile, umZimbabweni kalendaba ne-politics. So laba abanye laba i-politics yabo ngeyikhaya sona leyikhona. So bazazama ngamandla ukubona vele kuhlale kunekhayos, vele kuhlale kungazwakali kuhamba njani, ukwenzela ukubona besale kunjani be-relevant. Ngoba unfortunately kulabanye esibathi ngama-career epolitizini, abanye sebaze bavala namalofima, abasahambi lezemthinandabaimisebenzi yabo abayafundela izikolo, sebeqindwa nge-politics kuphela. Yebo, abantu abayafuna ukubambelela izinto bayelungugokhrukhu. Mina khangela nginje bengingu-MP phela nambobhoma, kodwa avezayini noma ngidliwe impilo yami ehamba ngiyasebenzela, anginasikhathi nako okuningi. Nxa abantu bebuya ngiyabancedisa, nxa abantu befuna ingqondo wami ngiyabanika, but angisoze ngilale ngahlanga ngenkathi angingenanga bhenke ephalamenti. No, but bakhona abanye abantu bokuthi na ngcono abulala umuntu ukuze yena angene ephalamenti.
Abanye basola ukuthi abakuboni ukuthi intengo yempahla yehlile, bazwakala kumalunga ibandla lezanu ku-PF kuphela. Suke wazibonela ngamehlo akho ukuthi ngempela sokulobobelo lapho emavinkileni.
I'm sure i-social media ngiyayilandela sifi, amapintsha wabonile ethathwa ezitolo. Yonkana ayithathwa lapha intengo zikhwela, kathesi amapintsha athethwe futhi intengo zisedla, apostwa futhi. Kanti umuntu angafuna ukuvuma koroko akhenzive isizekeliso esendowane ngiyithanda mina imazoe i-orange crush ngiyayithanda kakhulu, ibisiwo-$20-something, kathesi isiku-$16-something. Khonokwana kuyatshengisa ukuthi hhayi kulo mahluko kuye mhlampe lokuyizinto, ikuthi nje abantu sesithande ukusisona kuphela ukusizakala labo wasule ikona kanti ukuphilisa labo ngabela ngophilisa ikona sesiyahle ukubona nje izinto enhle ekhona ikanda phethelele izinto over inxa sizwele sekugcwele ngenzondo kuphela and after all amashobo angona asomashobo enzanipezi lawa asomashobo kahulumeni amashobo abanikazi amashobo abonke abojobi o-pick and pay bona labo abathembaba asobe kodwa nabo sebebonele isenzi ukuthi a-a asebenzisana sekuzidurisa nehlisa let's appreciate
Lo-ke ngumnumzana Joseph Juma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje-ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kwamaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatheli izindaba kwele Bhilitane izolo ukuthi ukuvimba imali yakwamanye amazwe ukuthi isebenze elizweni sokulethe ububelo kumnotho welizwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ukuvalwa kwamanzi okwenziwa ngumanisipala kulezi nsuku kufanele ngoba impompi zedolobho leli sezile minyaka engamathumi ayizikhombisa selokhu zafakwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Bengicela nje ukukhuluma ngendaba kaba president welizwe lo ongelazwelo ebantwini. Uspenda 12,000, uhaya iframachine enza 12,000 an hour. Edala nje edlalisa ama-US. Kodwa thina abanye ngapha esithwele nzima sihawula. Angiwazi ukuthi unjani lowo muntu. Nguye lo Mthuli Ncube, lo Reserve Bank, labo bantu angikwazi ukuthi basivelela na. Kumbe bakhonza usathane kumbe bakhonza uNkulunkulu angikwazi kodwa mambona ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi yontungamili yo Chris Gande esithandekile emhlanga. Yayi ngu-Give More okhulumayo endaweni yasenkayi ngaphansi kwesigaba sakochayidolo akoward 25. So hayi nesami isikhalazo engilaso nje lapha ukuthi awuhulumende kangenele bakithi sesithwele nzima endaweni yakithi hayi abantu bayalamba sibili kakhulu hayi sesithwele nzima kube nemali leyo ekhona le yamabhondi le yama-RTGS ayisebenzi ungaze ube lemalini nxa uthi uyafika esitsholo akusebenzi lutho so kasisakwazi ukuthi senze njani emasimini asitholanga lutho lokuholwa kuholwa ngapha kwezindawo sizothiwa kuyaholwa amabele endaweni yabo Plumtree kuyaholwa amabele kodwa ngapha kuholwa so indlala isithwali senzima sibili siyacela ukuthi uhulumende engenele sibili ngoba hayi kathesi kwakungcono laphana kusasebenza amarandi lama-USA kathesi sokwavalwa so sesisebenzisa loni RTGS leli alisisizi ngalutho vele so hayi siyacela sibili ukuthi ngakwenza sibili uhulumende engenele sibili ngoba abantu bengafa sibili infact sesifile vele ngoba kakhula lapho esingathembela khona hayi kunzima thina siphele nzima sezolwa kobulawayo abakhala abafowethu besithi akulamagetsi kuyahamba ahamba so hayi kunzima kakhulu asisakwazi ukuthi kathi manje senze njani ngeZimbabwe sibili khonapha hayi lokhu kunzima kakhulu nabo gawule bona bezanu pf nabo siyabezwa nabo abehlala bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo khonapha hayi mina kankwazi kumbe kabazalanga yini bona abadala bonabo sibili hayi lokhu sokusithwalisa nzima lokhu sibili hayi ngiyabonga.
Mina ngingumama uMahlabangana siyalibingelela kuStudio 7 eyi siyakhala lapha ekuzweni lethu. Siyadubeka izinto ziyasihlupha okunye umali sayo kuyadula konke akukwaniseki ukutengeka asilamagetsi asilamanzi asilapho sekonke singabe siyakudinga empilweni asikwazi ukukwenza sithwele nzima kuleli lizwe.
Kunjani basakazi kwe-VOA? Mr. Kupe ngomakhulela okhulumayo. Angibuhlungu ngomama wakithi eZimbabwe. Angazi indaba kithi yophela nini, iphele njani. Kuyazi sibuhlungu kakhulu nxa sesiphilizwa njengeKorea ukuthi akumelanga sikhulume kusenhliziyweni zethu. Nxa singakhuluma kumele sibanjwe, sibotshwe, sethuselwe, sibulawe or sicatshiswe. Into ekhona ebonwa umuntu wonke, iziwa umuntu wonke futhi. Uyakwazi ukuhlungu kanjani. Umumo esikuwo lo ufuna i-political solution. Not ubu-terrorist kuloko ukuthi abantu kumele babulawe basayilenzwe. Kudinga i-political situation. Nokulalela imichijo evela kwabanye abantu le mbono. Ngoba eqinisweni lonke nxa silalele imichilo yamaxhegu efana labo Gift Gawde labobaphuthuma uJoseph. Benza sengazathi into zonke eZimbabwe ziraitha kulaa nto ehluphayo. Yonke into kuthiwa isitshintshile. Okwanini ngaphi kwakhona itshintsha njani kutshintsheni. Maybe kutshintshe emicabangweni yabo wakitha kulaa nto etshintshileyo. Impilo yokunzima. So ukuthi sibe siloko sibambana amehlo sethuselwa njalo singakhulumi into esizibonayo akusesiphambili. I-way forward i-political solution. Asingeze sathi thina siyazama ukuthi abantu sifosezela bezitolo behlise impahla kumbe kuthiwa sitshintshe imali ibe yilokho. Ungaze uyibize imali yakhona ukuthi impondo, ukuthi inhlabathi, ukuthi yini, but i-political solution efunekayo kuphela. Manje nxa siloko sibhoda, people are angry. Abantu bazondile phandle endaweni ke sonke sikhulume. Yona le into ekhulunywa ngabo-job into esebantwini vele, into ephilayo, into ekhona. Yize singaze saphumisela phandle. Uzwakala kodwa vele umuntu okuzondile. So the sooner the government realizes ukuthi kumele kube le solution e-political, the better. Ngoba isimo sizaba sibi lesi. Ngiqinisile, ngiqinisile. Mark my words.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Lamhlanje ke siqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwadi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni uze kube lobubelo. Siqiba ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi yena onguye njalo omela inhlanganiso yeZCTU kuWestern Region yeZimbabwe.
Well, engxenye okungasinetha kathesi ukuthi usuphe sihlale eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambeki. Ama-governance issues kukhanya sibili uhulumende layikalampendulo. Amakhampani ukuvalwa kwawo lokuvula kwawo kukhanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avalwa uhulumende layikalampendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kuloku kuqhubeka kusiya phambili abantu bedubeka uhulumende layikalampendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi siyaphezulu nsuku zonke abantu ngapha ekuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende layikalampendulo. Sibona ungathi mina ngiyami ingqondo engunanzela ukuthi aluba silohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohlwe ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Bembona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenze lokuthiwa yi-all stakeholder meeting. Abize ama-political parties wonke ne-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe nxa ikhona umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina enganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe. Nxa ikhona njalo ovela ku-end of the opposition parties esibonde kancedisa lafakwe khona lapho ukubana asebenzi senzela uhulumende wanokuthiwa ngowabantu bonke esikhathi ayi government of national unity. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenze ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe benze ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo. So kufanele sibe lohulumende oza kunanzelela. Ngibona ungathi ngenza njalo phosela nxa singadubeka kube nganene.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kathi kungani ikhanya idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Ye njoba nje lokuqalizeni sifuna lokuthi abantu bazehlise lokuthi ayitolerance abantu babemukele ukuthi sithiyene ngokwama-political parties kodwa bese benanzela ukuthi lapha uze thina elizwe lihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngawo bona abahlezi kuhle ama leaders ama political parties bazihlele kuhle ama leaders bona ababuza abezani PF bazihlele kuhle kodwa nxa belozwelo labantu abazivunisa ukuzehlisa kwenze ukuthi leli lizwe liphumelele yale lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi sisabahlalele sezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngolwa umkhokeli okukhangela esingathina yi-future ukuthi kambe nxa ngisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho elizwe kule yinto kungela amabhizinis aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusasa isizukulwane esizawo sizaphethe kanjani singaba lohulumente uzakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhayele kufishi ngakhampela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumelela abantu basebenze endaweni kodwa ihluphe esilalo sibili kathesi ukuthi silo hulumende okhaya ungathi ngasiphuma kwi-election usecabanga i-election elandelayo usekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezizenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi lama-systems asapote yena ukuthi bazoseyavota akube ngezawini ngaleyo ngqondo asiyindawo and iluhluphe esilalo currently nge-ruling party ezanpf naleyo ngqondo loko kuzasibisela emuva abantu beleyo beqhube bedibeka
kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi kathesi okwenzela ukubana kusiyafika udisemba sekungcono
mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngasiyadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political party engabi umuntu ezanu p f engaveli kubantu aba-opposition dinge nje umuntu osingathi-neutral ikakhulu bona abafundisi sibafundisa abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedisa abantu baphile ngcono bona abantu abafundisa kulowo mhlangano kube yibo abazatsheya bazame ukuthi lezi ngathi ezidikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube le committe enalani abantu aba-neutral ancedisa kosayana amajaji akudala lanayibona kathi silana akudala amafumajaji babe yikomiti yokuthi balethe bona aba bantu bonke abaphilikali baze abathiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengaya kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise kose siyafika kudisemba ngabe le mihluko ngoba lapho ngaba le government of ofinaithi abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyakuyafika kudisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ubanze esikhundleni ngibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu siyaqhubeka sidubeka
lo ke umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe osigqibeleke inhlelo zethu lapho ebesicubungula ukuthi kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lobubelo ye silethemba kukhona lani elikufundileyo kunhlelo lezi hayi thina kukhona kunenga kakhulu esikufundileyo siyabonga kakhulu
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Silalo ke uhlelo lwethu olokuseni insuku zonke ngaphandle komgqibelo langesonto sibe njalo lezinye inhlelo ngo-6:30 ntambama nsuku zonke lezo ke zikhona langesonto langomgqibelo yeho kwamanje ke sizinze nje kancane singene kwezokuzithokozisa ezokuzijabulisa sinomsakazi wethu u-Ezra Chisa Sibanda.
Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingu-Blessings Nqo, ngiphuma kobulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 leqembu elikhulu okuthiwa yiSingizi elidume ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungaka.
Abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo leli labunjwa sokutheni
iBlack Messengers iqembu enganisungula ngo-2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu achineyo e-Africa iZimbabwe South Africa Congo Madagascar neBurkina Faso West Africa sihlabela esingathi nayi Afropop lesintu. Sikuhlelo Woz of Friday sixoxa lo blessings inqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi one heart one love lift up your brother don't bring him down njengoba sole Black Messengers asikho ukuthi sengijiya insingizi insingizi ngiyayithanda kakhulu iqembu ngaqasa lalo kudala kusukela 1994 sicula njalo kumsebenzi omningi ophambi kwethu okuze sikwenze ngikhuluma nje sabe se-America ngoJulayi lensingizi nxa ungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumetheni njalo licula ngani
idlalade le Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May lilezingoma ezi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa amasiko e-Zimbabwe amasiko e-Burkina Faso amasiko e-Madagascar amasiko e-Congo lidlalade elimnandi kakhulu sethemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande siyabonga
isikhathi silomona bakwethu bese libasana le Black Messengers iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Inqo igama lami nguEzra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra Jesus Banda. Yes, singakagqibi uhlelo silazise ukubana sizalipha indaba ephathelane lokwethulwa kwephepha le MDC lamhlanje ngo-10 ekuseni Harare Gardens babe besethula iphepha elithiwa lona Road to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy kumbe reload ngamafitshane ye limumetheke imizamo yokuhlenga ilizwe ebunzimeni asazi ukuthi likhangele kanjani kodwa sizalethulela ukunengi lilalele ke uhlelo unhlelo zethu ezilandelayo hayi okwakathesi ke ngiyalivalelisa zulukandaba igama lami nguChris Gande ye sizadibana ke kuviki ezayo zake ngithathe ke ikhefu kancane ilizalwa abanye ke bazalethelela inhlelo ezilandelayo ekuseni lantambama.